Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Lami ngibonge utalono kawande obesipha indaba ngolimi lesishona. Lingali phuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhlazi 13 Mabasa 2023 nguChris Gandhi. Endabeni zethu lamhlanje, umkamongameli welizwe unkosikazi Auxillia Mnangagwa uya kwele Belarus lamadodana akhe ngendizamtshina ebhadalwa inkulungwane zamadola ngefola esiyaxoxisana lomongameli walelo lizwe lanxa engasosisebenzi sikahulumende.
Njalo nxa lokhu esikuzwayo ukuthi ebehambe engelandabeli izindaba zikahulumende ze-ZBC kutsho ukuthi ke kuyafihlakala.
Ipula lespadak elifike eZimbabwe izolo lilanda ukuzohlola ukhetho umumo okhetho welizwe phambilini kokhetho likhangelelwe ukwenza imihlangano labamabandla ezombusazwe azoqela elezanu PF le-CCC lamuhla.
Ngakho ke bafanele babone wonke umuntu olombono ngokhetho lweZimbabwe ongabatshela okuthile ngokhetho lweZimbabwe.
Inhlanganiso yababalisi bemaphandleni e-A2s ithi ukukhuphuka kwentengo yempahla lokudla ezitolo sokubangele ukugugudeka kweholo labo elisanda kwengezelelwa.
Thina njengababalisi sesinikeze umlando ngokuthi indaba yeholo lethu sizilele siyiqede.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Umkamongameli welizwe unkosikazi Auxillia Mnangagwa utheze olulenkume ngokuveza ukuthi usuke elizweni ngeviki edluleyo esiyaxoxisana lomongameli wakwele Belarus yena engasosisebenzi sikahulumende. Iphephandaba lobulembu elezimlive.com lithi umkamongameli lamadodana akhe amabili angamawele uColin loShon bahambe ngeviki edluleyo kwele Belarus ngendizamtshina yokuboleka iprivate jet ebhadalwa amadola emelika adlula inkulungwane ezilithumi US 10,900 ngehola linye. Kubonakale imfanekiso yabo belomongameli wele Belarus umnumzana Alexander Lukashenko besetafuleni bekhanya bexoxa okwamabhizimusi. Unkosikazi Mnangagwa utshele intatheli izindaba ngemva komhlangano wabo ukuthi baxoxisane lo Lukashenko ngayo yonke into okungamelanga kwenziwe nguye. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe locubungula ezombusazwe umnumzana Sipho Senkosi Balule.
Kuyinto esuka ingathi iyadida kakhulu ngoba sisuka sizibuza ukuthi kanti uhulumende wethu weZimbabwe uqhuba kanjani ihlelo sikahulumende, ngoba phela nxa uhulumende weZimbabwe ethumela unkosikazi kamongameli ukuthi ayemela uhulumende kunhlelo sikahulumende kumbe kunkulumo esiphathelanele ukuthi uhulumende wethu umhulumende wabantu ubusa kanjani abantu kumbe ulehlelo ezithini phathelane labantu. Lokhu ke kuyabe kusitsho ukuthi kukhona ke lapha singasakuzwisisi thina njengabantu beZimbabwe, kukhona okushaya amanzi lapha, kukhona okunukasa ntunga lapha. Ngoba phela unkosikazi kamongameli kuzwakala ukuthi ubehambe engelaziphathamandla zikahulumende ezimele lezo nhlangothi zikahulumende ezinjengezempilakahle kumbe ezomnotho ezamabhizinisi, kodwa bekunguye kade engubamba zonke emele konke, emele abezempilakahle, wabuya wazomela abezamabhizinisi lezomnotho esiyakhulumela uhulumende ephinde ebe isikhulumeli sikahulumende futhi ehamba labantu bakhe. Lokhu kutsho ukuthi kukhona okunye singaba singakutshelwa okungaba kube kukhulunywa lapha kumbe okungabe kube kuhlanganiswa okungabe kuphathelane nezinto ezingabe zifihlakele bezi fishiwe kithithina abantu ngoba phela lokhu kwenzakala ngemva kwesikhathi uhulumende weZimbabwe kanye kule ndlela yokuthi kuloku huquluza umnotho weZimbabwe yilabo abamele uhulumende kumbe labo abaseduzani lababusi abaseduzani labaholi njalo nqa lokho esikuzwayo ukuthi ebehambe engilandatela izindaba zikahulumende intatela izindaba ze BBC ZBC kuthi ukuthi ke kuyafihlakala lokade kuyenza sizibuzeke thini ukuthi yini indaba kufihlakala kuyini okufihlwa kutheni kufihlwa lokho ke umbuzo omkhulu
kodwa bona abalandeli bemandla lezana PF bathi kujwayelekile umhlaba wonke jikelele ukuthi umkamongameli uyabonakala ehamba kwezinye indawo zamanye amazwe
abalandeli bezana PF bayasekela yonke into ethiwo ngumongameli wezana PF ngenxa yokuthi phela ngabala lwazi njalo olokuthi bacubungule izinto bezimele bebodwa ngemicabango yabo balandela lokho abakutshelwa libandla lezana PF kodwa ke kubuye futhi konke abakuchoyo besekela yonke into ephathelane lomongameli kubangelwa ukuthi balokwesaba okukhulu kakhulu kabakhulumi bezicabangela bona bakhuluma ngendlela yokuthi balokwesaba njalo ngabantu abakhuluma kuyikuthi kuyonke into abayikhulumayo ivelela kumizwa yendlala imizwa yesisu efuna ukuthi badle ngoba vele kuyadliwa phela kuZANU PF
Alo ke ngumnumzana Sipho Senkosi Balule ocubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni le Studio 7 esebhilitane
Asambeni madoda siyovota
Iqula lesadaka elifike elizweni izolo lilanda ukuzehlola ukuthi umumo oselizweni ulungele ukhetho na likhangelelwe ukwenza imihlangano labamabandla ezombusazwe agoqela lezana PF leCCC lamuhla abanye bathi kuningi okumele kulungiswe kulungisiswe phambilini kokhetho okufuna okufana lokuvumelana amabandla aphikisayo ukwethula imbiko yawo emisakazweni kahulumende lokunye abanye njalo bathi iZimbabwe Electoral Commission kumele ibanjwe ngamandla ukuthi iveze ugwalo lwabantu abazavota lonyaka olo electronic voters roll ukuhlaziya lolu daba untungameli inkomo Studio 7 uxoxe lengcwethi kwezombusazwe ezimeleyo umnumzana efidlela ncube
uhambo lwequla lesadakhe bekufanele ukuthi ngabe dala lwenziwa ngokuba luqakatheke kakhulu kuqakathekile ukuthi isadakhe ingene kwelaseZimbabwe izozizwela izozibonela ukuthi kambe ngabe abantu balulungiselele yini ukhetho oluhambisana leconstitution yeZimbabwe oluhambisana lezimiso zesadakhe kanti ke le African Union yona ngokwayo befanele ukuthi izobheka ibe khona ukuthi khange libone ukuthi kambe silulungele yini ukhetho oluhambisana lezimiso zeAfrican Union labangaphandle kwezwekazi le-Afrika okubalelwa i-United Nations bekufanele ukuthi ngabe sebafika bazozizwela bazozibonela ukuthi kambe konke lokho kufanele ukuthi kwenziwe ukuze ukhetho lube ngolukhululekileyo sekwenziwe yini ngakho-ke kuqakathekile ukuthi babe khona lanxa nje sebethiwe isikhathi kakhulu
ukuze liphume lo mfanekiso weqiniso ngesimo seZimbabwe leli qula kumele lenzeni ncube njalo kumele lihlangane labo bani
Iqula leli kakufanelanga ukuthi lingene elizweni lilalele iZANU PF lilalele i-government yeZimbabwe kuphela ngokuba bazatshelwa ukuthi konke uhamba kahle konke kuhle kakhulu imithetho yonke yalandelwa amalungelo abantu ayahlonishwa bazatshelwa into engayisiyo bangalalela abantu banye kuyafana lokuthi nje balalele i-opposition kuphela kakufanelanga nxa usiza uzokhangela izinto ezinjengazona lezo ezokhetho kumele ulalele wonke umuntu uzwe kuye wonke umuntu bakhulume lama-opposition opposition parties bakhulume lebusayo iparty bakhulume nenhlanganiso ezizimeleyo amabandla ezokholwa bakhulume labantu nje abeZimbabwe ezigabeni ezihlukahlukeneyo bezwe kubo ukuthi bona bathini bangaze batshele ukuthi bonana lobani ungabonani lobani ngokuba babi bengasezwa lokho babone njalo lokho okuyikho bafanele bakuzwe ngakho ke bafanele babone wonke umuntu olombono ngokhetho lweZimbabwe ongabatshela okuthile ngokhetho lweZimbabwe
yona isadaki aluba nayithe yabona ukuthi hayi ukhetho alukalungela ukwenziwa kukhona okusasilela okumele kwenziwe singabona iphumela egcekeni isitsho njalo yini lanxa lungaqhutshwanga kuhle nje bazama nebatsho ukuthi hayi konke kulungile
khona ngesivumelwano sesadaki kumele kube ukuthi bangabona izinto ezithile zingahambi ngendlela efaneleyo engahambisani lemigomo yesadaki yokubamba ukhetho olukhululekileyo batsho khona lokho iZimbabwe iguqule indlela yokwenza ukuze kuhanyisane lalokho imininingwane lezivumelwano ezakhiwa ngaphansi kwesadaki kodwa ngesikhathi abafike ngaso vele sebephuzile akulanto abangayenza enkulu ukuguqula isimo lesesikhona phakathi kwelizwe okokuqala nje usuku lokhetho ngeke lusaguquka ngoba phela nanku inyanga yokuthi sivota nini kumbe isikhathi sokuthi sivota nini sibhale ku-constitution yeZimbabwe isadaki ayikwazi ukuamenda kumbe ukuguqula i-constitution yeZimbabwe imbono yayo lezifiso zayo kasoze ziguqule i-constitution yeZimbabwe ngakho kube ufanele ukuthi ngabe bafika kudala bakhuluma lezo zinto zonke ezingahambi kahle ozaguqulwa kusese lesikhathi nxa iZimbabwe ingafuni ukuziguqula zakhulunywa ke yilabo abaphethe isadaki ukuze kufakwe i-pressure kuZimbabwe ukuthi iguqule izinto ibambe ukhetho olukhululekileyo isikhathi abafike ngaso sesisincane kakhulu akula nguquko ezizaba khona abazawukhuluma futhi akusoze kulalele nje
Hello ke umnumzana efidlela Ncube ingcwethi ehlaziya izombusazwe izimele ube xoxa icingweni le studio 7 ekobulawayo
Asambele madoda siyovota
Asambele madoda siyovota sivote lenkomo
Inhlanganiso yababalisi bemaphandleni eAtuz ithi ukukhuphuka kwentengo ezitolo lempahla yokudla elizweni sokubangele ukugugudeka kweholo elisanda kwengezelelwa eselikusilinganiso samadola emelika phose angamakhulu amathathu lengxenye US 343 ngenyanga isikhulumeli salinhlanganiso umnumzana Themba kuye moyo utshele uGainer Gumede weStudio 7 ukuthi bayazama ukuthi baziphilise kodwa impilo isinzima kakhulu
Uhulumende fanana lokuthi amanzi phezu kwedwana sikhuluma ngeholo okokuqala abantu okumele bakuzwisise thina njenge-athuzi izisebenzi ezigoqela ababalisi lezinye zilinde ukuthi yona le mpelanyanga kamabasa sithole i-100% ye-RTGS kodwa siseyaziwa i-inflation bengayitholi
kungani lilokhu lixoxisana kubuyelwe emuva kuhanjwe phambili kubuyelwe njalo emuva kungani kungabi lesivumelwano esisodwa linikeze lezo mali into ziqhubekele phambili ngoba lokhu kukhanya kuphambanisa indlela eseliyifundisa ngayo ngoba selitshona lingabantu nje kuphela abacabanga ngeholo lenu
inkinga enkulu kakhulu ngitatheli esilayo ukuthi uhulumende esimsebenzelayo kala qiniso uhulumende esimsebenzelayo injongo yakhe laba azibiza uhulumende ukuthi bekhulise ezabo isikhwama ngizathanda ukuthi sibuyele embuzweni wakho ukuthi kade indaba sisiya phambili sisiye emuva nxa kusenziwa ama-negotiations inkulumo zeholo thina sikhangelela ukuthi zenziwe inkulumo zethu zeholo inkinga ekhona kuxoxwa labameli izisebenzi kuxoxwa labantu abadojwa nguhulumende singakhangela i-MJNC Sicilia labana ahlangana labo zokuthiwa bamele thina kodwa ukuthi basimela bevela ngaphi bemele obani kulanto enjalo ama-union oqotho thina njengathi i-ATUS bavele abafuni lokusibona eduzane nalapho kuxoxwa khona ngeholo ngoba bayazi ukuthi nxa siyaxoxa ngeholo sizabe simelelise sisebenzi sikhuluma siyizisebenzi enye into esihlupha yona leyo ukuthi uhulumende wethu kala qiniso uhulumende wethu akaazie afuna ukuthi akhulume into eqondileyo nabantu abaqondileyo nhla uhulumende ezahlala labamele izisebenzi ama-union leaders indaba yeholo izangena idlule ngoba kuzakhulunywa into eqondile.
Manje moyo ozalamula udaba lwenu ngubani njengoba luqhubekela phambili kungani alana lizisisana lohulumende?
Umbuzo lo okunzima ukuthi sithi ngubani ozalawula lindaba, kodwa thina njengababalisi sesizinikeze umlando wokuthi indaba yeholo lethu sizilele siqede emalangeni. Sihlangene singababalisi kungakhathalekile ukuthi ngwayiphi i-union, saba ngaphansi kwembumba ethi hashtag teachers for US dollar. Simatasa nje sizama ukuthi silungiselele ukuthi uhulumende siyehlangana laye ngqo ngokuba singabuyeli emsebenzini. Siphumile ku-online emalangeni nje ngomhlaka 15 siyaba lo mhlangano wethu wakuqala owe-district uzabe usewandle. Emibi silandela lapho siyabe sihlangana khona nababalisi sibonisana sithengisana lokuqakatheka kwe-collective bargaining ukuthi iqakatheke kangakanani. Sibone ngani yindlela kuphela eyiyo kumele siyilandele ka-section 65 ngoba singekele ukulandela isisekelo sombuso. Akule enye indlela engasincedisa njengoba yena lo siphetheyo kafuni ukusilandela isisekelo sombuso, kodwa thina njengabantu sesizinikeza umlando wokuthi asizibambeleni into le mathupha idlule.
Hello ke ngumnumzana Themba kuye moyo isikhulumeli senhlanganiso yababalisi bemaphandleni eAtuz ubexoxa icingweni leStudio 7 eselubhane. Okwa manje ke sikhangele iziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga usekhuthaze abasakhulayo ukuthi bengaphatheki kudlakela lwezombusazwe. UChiwenga wethule la mazwi izolo kobulawayo emhlanganweni obukhokhelwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa owenzelwe eZimbabwe International Trade Fair Ground. Iphephandaba leNewsday lilodaba lokuthi umthethwandaba weHigh Court eHarare obuthonisa icala likankosazana Mary Mubaiwa wayengunkosikazi kamsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga uze wamiswa izolo ngemva kokuba igqwetha lakhe unkosazana Beatrice Mthethwa ethinge wafunga wagomela esithi indlela abuzisiswa ngayo uMbayiwa kayilunganga. Okwamanje sengidedela emuva ngelitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Siyabonga Studio 7, siyabonga indaba elisinikazo. Nantu udaba luyakhulunywa lapha. UPresident we-MRP umqondisi ekhuluma udaba lwemiphakazi ukuphuma eZimbabwe. Yona ivele indaba esemgqoka le. Kuzamela siphume impela eZimbabwe ngoba ama-opportunities wonke thina siwathole siyancindezelwa kakhulu. Masithi siyakhuluma kuthiwa singama-tribalist. From 1983 to 87 kusayinwa i-unit accord yakhona leyo lonkomo. Kanti unkomo wayesarendiswa lapha kumiswa ukubulawa kwabantu. Manje kusukela lapho kuminyaka yonke leyo from 83 to 87 akuzange kube le-development even one emathebeleni. Kwasuka lapho kwaqhubeke lokhu esenze njalo. Okunye okwesibili abantu okufanele sizibuze khona, bazibuze ukuthi upresident we-ZANU-PF lo-vice wakhe mbani. Kubuye ku-CCC ukuthi upresident we-CCC ngubani u-vice wakhe mbani. Abantu besindebeleni bazayibona i-answer ukuthi thina siludlawo lokubanjiswa into ezitshisayo. Asiphumeni kawani so.
Salubonani, salubonani basakazi nabathandi be-Studio 7. Yezwa umagalela lapha mayephendulana nomqondisi. Ngiyacabanga ukuthi bekuyisikhathi sokuthi umagalela la ike ziphendulele. Kudala umqondisi lokhu ethuka umagalela ethi umagalela lihlona, umagalela yiwathwathi. Umagalela bezofanele ichaze ukuthi kanti vele imbali yabantu bakomoya ngobani. Abantu bakomoya vele ngiyibomama abaningi bagcwele ngalo esitshoneni. So ngiyazibuza ukuthi laba bantu abahlabethi MRP ayiphiwe ichaze emsakazweni. Kanti who is MRP? Ngoba uma kuthiwa i-MRP kuhlala komqondisi, why singakaze sizwe u-spokesperson we-MRP? Kungaphi u-SG? Kungaphi u-deputy president? U-deputy president uMangololi washonaphi? Ombonisa igumbo bahlolaphi? Wonke ama-founders e-MRP uyaxosha umqondisi uma esebuza ukuthi kanti imali ziyanga liyani into ye-MRP liyani is just a person istokfela sikamqondisi nje sokuzenzela imali. Njalo ngiyasola mina ise-ZANU project ngoba uhlale esithi hey ku-president kungavoti, uzama ukusplit amavoti iza izalo ihlale ku-power yabo. Awukwazi ukuthi wena uthi uzaba yi-councilor, uzoyenzani uyi-councilor, uzoyenzani uyi-MP ngoba uthi hey ama teachers uhola kanjani wena uyi MP ngoba Minister of Education yabephuma kuzani still abantu baqhubeka beshuthela so zama ukuthi abantu ababe wise bengavuma ukukhohliswa umqondisi umqondisi usebenzele isisu sakhe otherwise nje uzabona ba umqondisi ngekuzo uthola ukothiwa uhlala ukothiwa abalandeli be MRP abanye base chikurupi manje yena uyazi uyasuta phansi yena ngekuzo uthola ukothiwa uyazothe umqondisi uyadinga umbona sevele ezintabeni esiqhoka isikhumba senkaka qiqi uzambona esekhona engabothwanga so abantu ababe wise abona onke ama finders e MRP sehamchia labo gasela ababe bonke kuzani so azobuyelela kuzani so ababe wise akayekela umqondisi uhlale thuka omqabukwe thuka abantu abadala abadala la so akake be wise umqondisi siyacela futhi lati studio 7 lapho tikele sisitshele nge Russia lingadlali lesitshela e America thina abanye sizithandela e Russia aya ama capitalist nyabo
salibona studio 7 siyabonga kakhulu umsebenzi omkhulu esenzela wona kukhulu elikwenzayo kakhulu yaba promoter abahlabeleli kuba kule 20 years ngoba lilithemba labantu abaningi kakhulu ngoba uma kufika lezi zikhathi zabo ma 7 ntambama singaba ngama WhatsApp group ababefuna ama audio e studio 7 wonke umuntu ayekuzwa ukuthi studio 7 sanamhlanje sikaphuma okuthi ukuthi lilithembe elikhulu kithi siyabo
njani linjani ku studio 7 mina ngicela ukubuza ngizwe kakhulu abantu besindebele university bafunga ukuquma ilizwe phakathi umthwakazi amashona abe wodwa amandebele abe wodwa kanti njwana nanku amandebele alele South Africa athi afuna amaphepha ngoba akwenza ukuthi babuye ngapha sebebadala kanti bafuna amazwe amangaki balifuna njani ilizwe lawo
studio 7 sanibonani shalele ngayi ngizobeka nje kube kufishane into engikhuluma ngayo nansi bengisithi mina uBotha kaDumiso Dabengwa lo lookout masuku akufani noka Jobskala ngoba 1 mawuthi uyananzelela uDumiso Dabengwa bangene court bathi bengene court kwatholakala ukuthi abalacala bathe bephuma balalele ambush ngoba ama lawyers lawana uDibabu negqetha uChief Justice uDumbutshena babesebenza ngomthetho now mawuthi uyabheka umthetho vele awusekho mawungakhumbula ukuthi uChinamasa lo Hitmasimtasa bese yachaya ulwani umlungu lwana wayese Mtare labana abantu bagweva ulokuze they was nobody who complained about that even on MTC labana abantu wabalwane egwetshwe ecourt elokuze eParliament so into engimangazayo ukuthi kathi manje abantu vele umthetho weZimbabwe akusela justice has been destroyed so into esikhona ukuthi laphana sokusekelwa kule party justice not country justice and mawuthi yabheka indlela uAndrew Ndlovu bebotshwe ngayo that shows ukuthi ijustice ayiseke umuntu esiyasuka eHarare khona ngale ezojampa nompile lokuze lenkulumane police ukuthi udelele enye icamp kathi umuntu mayebotshwa ubotshwa icamp next door thank you baba
salibonani basakazi weStudio 7 nabalaleli ngiyalivingelela ngikhuthaze ibandla elihle ibandla leTriple C ngithi asikhuthalenini siregister ukuvota singakhulumi kuphela ngoba hey madoda la niyabona imigwaqo sishile izibedlela kazilamithi izalo mayiqhubeka ivusa vele isazokhuquluza lomnotho njengoba nalamuzwa uRushaye sithi abantu abakhuluma ngemali leye gold badlala ngesikhathi ngaba kwazi ngabazithulela mina ngabamba amazwi akhe lami ngithi abantu ngabazithulela sibili badlala ngesikhathi kambe umuntu wakhulu umthi vele abasoze bekusho kodwa uzothola abantu bebusy befuna uchamisa nawe uyakhuluma uchamisa uyedwa yini opposition ekhona eZimbabwe uchamisakala ama structures bonxa bekhuluma bathi ibandela ingena ama structures ibandela useless but nxa sokubonakala izinto konke amabandla abheke uchamisa nawe uyakhuluma uright uchamisa ethuli uchamisa ngeke azakhulunyise ngomunye umuntu ukutshelwa ngomunye umuntu uthi khuluma uchamisa uright athule vele nguye yini oyidlayo leyo mali uyakhuluma vele kwenzakaleni yikho amanambi athi ecule enye ingoma ke athi mandebele moda kurimwi kungaba sumwanyema abanye abantu bafuna kube yibo abakhonyayo kustudio 7 bekhuluma nxa sebephendula bazonda nxa bekhuluma ngamanye amabandla bethuka bona kibo kuright nxa abanye abantu sebephenduka bebatshela iqiniso liyabahlaba vele khona kunjalo injama nxa iluma imbuzi kuyaqakezwa nxa imbuzi sihlaba inja kubongelela abahlatshiwe abagomele thina kasilandaba thina ungazuthuke udlala ngesikhathi
ye mbingelele enkundleni ingabe linjani lonke basakazi ntemba lapho elikhona liphilile ngiyadana ngokuthi ngike ngezwa isikhulumeni samapholisa okuthiwa nguPaul Nyathi ekhuluma into etshaya indiva ethi yena akulamapholisa alezimoto ezilayisha abantu abantu sikhulume samapolisa akusoqinisa lelo imoto ezigcwele emgwaqweni ama window fit wonke amaningi labo ngamapolisa siyakwazi lokho kodwa ke ngoba ungeke ulikhulume iqinisa ngoba vele eZimbabwe kubuswa ngamanga okunye futhi elingakukhulumiyo imigwaqo kambe imigwaqo ngendlela efengakhona ingozi zingeke zidalakale yini ngaleyo mugwaqo yebo ama driver amanye ayaphuza siyakwazi lokho abanye balobudedengu kodwa nani imigwaqo yenu ayilungelanga kuhamba izimoto yikho kunye ukukhoza ini izingozi lingakhulumeli iside elilodwa kungathi amapolisa yiwo asebenza kahle amapolisa yiwo ke ayephula umthetho bethemba ukuthi ngeke benzwe lutho bayephula umthetho befaka ama uniform bevukelwa futhi ngumthetho siyakwazi lokho commission wamapolisa siyakwazi lokho
Hello ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika onguye yedwa onsundu ongusenetha kubandla lama-Republicans umnumzana Tim Scott useyazise ukuthi uzancintisa kukhetho lokudinga umongameli welizwe olwenziwa ngomnyaka ozayo. USkott uthembise ukuba engakhethwa uzamanyanisa ilizwe leMelika njalo uthena elemelika liyisibonelo sokuba ilizwe leli lilakho kulethela abantu inguquko empilweni zabo bengasebenza gadalala. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi kwezombusazwe unkosikazi Priscilla Ndlovu.
Mina kande angilahlupho lo Biden. UBiden angasala inomini yeDemocratic Party. Uzawina because uvele ifake khona phana ngama-Democrats kafakwa ngama-Republicans. Njalo loba kungasuye uTrump. Sekulezinto eziningi ezama-Republicans abazilethayo abazifunayo ezingafunwa ngabantu baseMelika. Ngoba labo abantu abafuna ukuncintisa ngalo Trump laba bangaze bawine. Bachiye nengaphi lo Trump akula. Bafanana bazabe bekhuluma izinto ezifananayo abazenzayo abazifisayo izinto ezingafunwa ngabantu uBiden kasoze aluze i-election bakhona abantu ama-independence lama-Republicans amanye ayevele engafuni izinto ezazimelwe nguTrump ngesikhathi uTrump loBiden berana so abantu bonke lapha abafuna ukulandela uTrump ngakuthi bafuna ukuwina bazanelisa ukukhipha ugcina inani lama-Republicans ona lawa amalutshwane afuna izinto zokudlwangudlwanga ezifana nalezinto ezifunwa nguTrump ngoba kuza kuba nzima kathesi ukuthi nxa usiyarana ungumrepublican uzame ukuthi uzikhuphe uTrump kumbe uzikhuphe ezintweni ezifunwa ngabo-DeSantis kumbe uzikhuphe kwizinto ezifunwa ngabo-Pence ababevele bezenza zona ezizikhuphika i-election lokusupport uTrump ezintweni azenza uzazikhupha njani ngoba ungazikhupha ngumrepublican abantu laba abavumelana noTrump kathesi abasosi bakufotele mbona ngani mina angilahlupho kangako ngokurana kukaBiden because uBiden uyaberana on a different ticket and ejengisa izinto zakhe azenzileyo engupresident ubudala siyabubona ye ukuthi yikho abantu abafuna ukusebenzisa kodwa mbona ukuthi amarepublican amademocrats bangalahla inomini yawo ngenxa yokuthi ngenxa ye-age hayi mina ngimanga ukuthi mbona ngani uBiden angawina futhi.
Hello ke ngunkosikazi Priscilla Ndlovu ingcwethi ecubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseWashington State khonapha kwelemelika. Isikhathi kasisavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani kesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Umkamongameli welizwe unkosikazi Auxilia Mnangagwa utheze olulenkume ngokuveza ukuthi uxoxisane lomongameli wakwele Belarus yena engasosisebenzisi kahulumende. Iqula leSADC elifike eZimbabwe izolo lilanda ukuzohlola ukuthi umumo oselizweni ulungele na ukwenza ukhetho likhangelelwe ukwenza imihlangano labamabandla ezombusazwe agoqela eleZanu PF leliphikisayo eleCCC lamanye lamhlanje. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voaindebele.com. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe lamhlanje ntambama ngo 7:30. Olivalelisayo ngisithi asidibaneni kusasa ngu Chris Gandhi. Thank you.